Ikamulele indaba liqhubu umhlangano walo eliqhuba ekuqaleni komnyaka we-annual general meeting lapho abalandeli abathole khona indaba ezimnandi ezithi imizamo yenkokheli yaleli qembu yokuqeda isikweledi esibhekane leqembu leli kukhanya iyaphumelela. Kubikwa iqembu le-Highlanders lenelise ukuba lihlise lesi sikweledi ngenkulungwane ezingamashumi amathathu. Lokhu kuza ngemva kokuba ukhethwe ukuba umgcini sihlalo weqembu lebhoso nyakenye uKenneth Mhlophe efunywe wagomela ngemva kokungena kwakhe esikhundleni wathi uzalwisa kanzima ukuqeda lesi sikwelede ebese sihahabela ukuyafika kusigidi samadola. Wake wasebenzela iqembu le-Highlanders kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uBrian Moyo utshayele ihlombe inkokheli yeqembu le-Highlanders ngokwenelisa kwayo ukuphungula isikwelede lesi kanye lendlela umhlangano wanamhlanje uqhutshwe ngayo.
Lokungokokuqala ngemva kwesikhathi eside ukuthi bethi hayi lanxa bengavunanga bafake isivuno basifake esiphaleni, kodwa abakwenzileyo ukuthi isikwelede sethu njengeqembu singaqhubeki isiqonga sesiya phezulu. I think ngalokho sibatshayela ihlombe ngibona ngani besebenze njengekomiti okwakuqala basebenze kuhle kakhulu ukuthi at least isikwelede singakhweli sisiya phezulu. Njalo ngani bake basizama besinyikinya ngemali ephosa ifike ku-30,000 ungani kuyancomeka lokho.
Namhlanje njalo kuphiwe ithuba labo abakhankasela ukuba ingxenye yenkokheli yeqembu le-Highlanders abagoqela uModern Ngwenya kanye loLungweni Ndlovu. Bona abazancintisana bebanga isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weqembu kanye labathi uDonald Ndebele kanye loCharles Ndlovu. Bona abancintisana bebanga ukuba ngumphathi ngcebo. UNgwenya noNdebele bavele yibo abakade besesikhundleni, njalo ukhetho lokudinga ukuba ngobani abazangena lonyaka luzaqhutshwa ngeviki ezayo mhla zintathu kunyaka kanhlolanja. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngimuJoseph Njanjini.